sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Alingali chona njani zulukandaba mthwakazi omuhle kumagumbi amane lapho lingali khona olomukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 22 Nkwenkwezi 2018 igama ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
umnumzana kaSikhwele ubethule ubengasifanelayo labantu bengafaki ingqondo yakhe ekulendini ethethana labantu ukuthi ukuthula kwakhe wayevele ngumuntu owayekhangelele ukuthi ngelinye ilanga uzabuyela ekhaya ezozama ukuqoqa.
Owayengumphathi ntambo wezabelo njalo eqoqa inhlelo zebandla lezanu-P F umnumzana Sevia kaSikhwele obaleke elizweni nyakenye uphindele ekhaya lamhlanje.
Ikhona iZimbabwe Anti-Corruption Commission elugandla oluzimele lodwa. Nxa umongameli welizwe ezakwakha olunye ugadla oluzabhoda ngamuva kwalolo luzimele lodwa, lokho kutsho ukuthi kukhona umongameli welizwe afuna ukuthi kufihlwe kungabonwa yile inhlanganiso ezimele yodwa.
Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe sezisole umongameli Emmerson Mnangagwa ngendlela asungule ngayo uhlangothi lokuhlolisisa amacala ezenkohlakalo. IZimbabwe isibhale incwadi yokucela ukubuyela ukuba lilunga lenhlanganiso yamazwe ake abuswa ngeleBhilitane eye Commonwealth. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Owayengumphathi mtambo wezabelo njalo eqoqa inhlelo zebandla lezanu-P F umnumzana Sevia kaSikhwele uphindele ekhaya lamhlanje ngemva kwengxenye yomnyaka esuke ebaleka ngesikhathi kokugenquka kombuso kawemongameli Robert Mugabe. UkaSikhwele ufike egcekeni lendizamtshina yeRobert Mugabe International Airport lamhlanje eHarare evela eSouth Africa. Phambilini kokufika kwakhe bekulexuku lamalunga ezanu-P F kade litshengisela liphethe amabhakani alotshwe okutshiyeneyo okubalisa ukuthi ukaSikhwele kabotshwe, imali yethu siyayifuna, lokunye okunenginengi. Uthe esehla endizamtshineni ukaSikhwele watshela intatheli zindaba ukuthi usephendukile ekhaya ukuzoziphumulela, hathi ukuzokhokhela ibandla le-National Patriotic Front njengalokhu okuphume kwamanye amaphephandaba. Amapholisa ensitha ahle amdumela ngemibuzo kodwa amkhulula wazihambela emzini wakhe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kutshengisa ukuthi umnumzana Mnangagwa lokhu ade kukhuluma yena sithi uzaxulelana labantu ababemhlukuluza kungaba kuliqiniso, kodwa kule ngozi khonapho, ngoba ingozi yakhona yokuthi nxa yena wathi yena ufuna ukuthi alungisise ubugebenga ababuzana u-P F ubugwelegwele lobucile obabukhona i-corruption, uzawuthini ngabo bona laba abantu abaphendulwayo? Ngoba siyazi ukuthi vele abakhona wehluleka khona ukubafaka entolongweni. Asekutshengisela vele ukuthi uthi abakhona seziqhelesile ngisengena embusweni kaselandaba.
Manje singabona abanye abafana lo mnumzana Jonathan Moyo laye ephenduka naye elizweni kulandela ukuphenduka kukamnumzana kaSikhwele.
Angikholwa, ngoba ngasinanzelele ukuthi umnumzana kaSikhwele ubethule ubengasifanelayo labantu bengafaki ingqondo yakhe ebulenjini ethethisana labantu ejikela omnangagwa amatshe ukuthi ukuthula kwakhe wayevele ngumuntu owayekhangelele ukuthi ngelinye ilanga uzabuyela ekhaya ezozama ukuqoqa. Okwakhathesi mfowethu angiboni uJonathan Moyo ubuhlungu alabo kutshengisela ukuthi lodlaka lakhona hatshi siphinde sibe kwazile ukuthi wavule ulecala elezimdf angiboni ukuthi owakhathese umnumzana umoya uzaphenduka
manje ubona ungani bukhona yini ubufakazi bokubana umnumzana kasukuwere engaba elamacala ayabalekela elizweni
mina uyazi ukubona kwami ukuthi nxa uchombo lo Obet Mpofu nalabana ujaha labana bathatha izimali zezisa labana okivayo belokhu bebhotabhota emalokishini kukhanya vele bengabanjwanga icala elingaba elingaba lokhu asukuri ngelani elinye imizi ukuthi yena abe engumlobutshwa kodwa nxa kuthiwa khona waye ngathi uyaphathisa ukuthi umbuso wakumnangagwa ungabi khona ukhanya ngathi kwakuthiwa kumbe kwakubhadala izimali nokuthi kube bile amasotsha avela aphi ngapi nxa kuleli cala lakhona asilazidele kahanje kahanje ibhedaleni hanje layo ke yena nxa nginecala angihanje ibhedaleni
alo ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare. Ezinye ingcwethi ezicubungula ezombusazwe sezisole umongameli Emmerson Mnangagwa zisithi akalandeli isekelo sombuso welizwe ngemva kokusungula uhlangothi lokuhlolisisa ngezehlakalo oluzasebenzelana le-ofisi yakhe. Kodwa kulabanye abalamukele ngenjabulo lelinyathelo besithi liqakathekile lolo hlangothi. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Omnomzana Decent bajila ngomunye wengcitshi ezombusazwe othi zikhona ingatsha zikahulumende ezivele zimele zikhangele ngendaba zenkohlakalo ngakho ke akudingeki ukuthi umongameli abombe olunye uhlangothi.
Zikhona ingatsha zikahulumende ezahlelwayo ukuthi zizasebenza zikhangele indaba yokungaphathwi kahle kwemisebenzi kahulumende kumbe ukutshontsha. Akudingakali ukuthi kuphinde kube lakho okunye okungezelelweyo ngoba amapholisa akhona nxa umuntu ethe wabanjwa xhaka. Nxa kukhona ukuxwayisisa kumele kwenziwe ukuthi kuze kubonakale ukuthi kuyini okwenzakeleyo. Ikhona iZimbabwe Anti-Corruption Commission elugantsha oluzimele lodwa. Nxa umongameli welizwe eza kwakha olunye ugatsha oluzabhoda ngamuva kwalolo luzimele lodwa, lokho kutsho ukuthi kukhona umongameli welizwe afuna ukuthi kufihlwe kungabonwa yile inhlanganiso ezimele yodwa. Akukho emthethweni ukuthi kube khona ugatsha olubhoda ngamuva lusebenza lo mongameli welizwe. Lona lukhona olulungiswe yisisekelo sombuso olunjenge Zimbabwe Anti-Corruption Commission.
Enye njalo ingcwethi yezombusazo umnumzana Silethemba Nyoni uthe lo ngumsebenzi okumele uqondane lekomiti eyabunjelwa lokho eyeZimbabwe Anti-Corruption Commission.
Nxa upresident esithi usele unit ezalikhangela ngezecorruption eZimbabwe, sifuna sitshele nxa izabamba lama-ministers akuhulumende yakho njengoba abanye bakhona bele ndumela zokubana bangcolile nge-corruption. Abantu abaningi bethesa u-Obet Mpofu umlando wobusela ekakhulu endaweni zasemathebelelenji yonke kodwa kwabahanjiswa enkantolo. Lalabo ababesithi targeted by Operation Restore Legacy basasephandle lo ngumsebenzi ka-Minister of Justice, ingakho kumele sichazele ukubana le unit entsha izasebenzisana njani lokubana ngeke kube lokudonselana ku-corruption.
Osakhulayo umduduzi moyo uthi uMnangagwa engabe esungele lolu hlangothi ngemva kokubona ukuthi izakhi iyehluleka kodwa waphanga wathi kumele umongameli enze lokhu elandela umthetho.
Kungaba yisizathu salokhu yukuthi i-National Prosecuting Authority lezakhi iZimbabwe Anti-Corruption Committee kukhanya izinja ezingelamazinyo. Akula abantu asebeke babojwa njalo sibona ubugwelegwele lokho buqhubekela phambili kungelamanyathelo athathwa zinhlanganiso lezi zombili. Kodwa umongameli uMnangagwa bekufuze alandele i-constitution ekusungulele lolu gatsha olutsha kumbe bekumele axotshe izisebenzi zonke ezingayenzi imisebenzi kakuhle kwinhlanganiso zezakhe le-National Prosecuting Authority. UPresident Mnangagwa kukhanya engahlelanga kahle ukusungula lolu gatsha olubona ngobugwelegwele ngokusemthethweni.
umnangagwa usungile uhlangothi lokuvimba imisebenzi yenkohlakalo ngeviki edluleyo ethi luzasebenzana lekomishini ezakhi lamapholisa ekuqedeni lolu hlupho elizweni. Abaningi bathi umthwalo ophethwe yiZimbabwe Anti-Corruption Committee le-ZRP ubususiwa mkhulu kakhulu, yikho umnangagwa ebone kuqakathekile ukusungula lolu hlangothi laloba abanye bekubona njengokuphula isisekelo sombuso welizwe. Lokhe wathatha intambo zombuso, abanye bathi umnangagwa utholakala eseqa izabelo ezithile zesisekelo sombuso kungenani lokuthi yena ngokwakhe uligqwetha njalo ube nesikhathi eside ephethe inhlangothi zomthetho kuhulumende kowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, New Gibson Bebe.
Yebo, mtswaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku-short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu LFBOAWLE.
IZimbabwe isilobe incwadi yokucela ukubuyela ukuba lilunga lenhlanganiso yamazwe ake abuswa ngeleBhilitane eCommonwealth. Lokhu kufakazwe ngummeli weleBhilitane eZimbabwe unkosazana Catriona Lang emhlanganweni awenzela abameli benhlanganiso ezijiyeneyo ezezizalwane zeZimbabwe esigodlweni seNgilandi eLondon. Intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Svanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseNgilandi.
Ukuthi iZimbabwe ingene kuCommonwealth kuzamela igcwalise izithembiso zokuthi kuzaba lokhetho olukhululekileyo, akusoze kube nodlame, njalo amalungelo abantu azahlonitshwa. Unkosazana Catriona uthi okwamanje iBhilitane ngeke ithembise ukusebenza kwezomnotho lohulumende kaMnangagwa ngokugcweleyo.
From the economic side, we know that that group were not interested in re-engagement, frankly.
Kwezomnotho, siyazi ukubana asijabulelanga ukungenela yiloba nje. Kungalunga ukuba singenele ngenxa yamandla omnotho wethu. Asikudingi lokhu, sikwenzela ukwakha ukuthi ngemva kokhetho bebe sesimeni esihle sokuthola usizo, ngoba yavela ngokumgceke ukuthi bazimisele ukwenza kuhle ukuba bathole lolu sizo.
Unkosazana Catriona ubuzwe ngokuthi umthemba kunganani uhulumende kaMnangagwa ngalokhu akutshoyo ukuthi uzakwenza ukhetho olukhululekileyo.
But they have to have free and fair elections. That's the point. Because if they don't, there's nowhere to go. So they will have power, absolutely.
Kodwa kumele babe lokhetho olukhululekileyo njalo olungela kuqinisekana. Yikho okuyindilimba, ngoba uma kungasabanga njalo akukho la abangaya khona. Ye, bengaba namandla okubusa, kepha umbuso wabo uzabe unzima, ikakhulu kuzwekazi lonke jikelele, ngoba ngumkhankaso omkhulu okhangelelwe ngabaningi. Kodwa okuqakatheke kakhulu emhlabeni wonke bayabe bengaselalo usekelo. Ngokwamanje silamandla amakhulu edlula awabo, njalo ilizwe labo liphakathi kwezikwelete ezidlula inkulungwane zezigidi zamadola. Ngakho kumele babe lalo usekelo lwethu, ngoba ngeke beluxazulule lolu daba bengelathi. Ngakho yikho okusinika amandla phezu kwabo. Ngakho ke awukho okungenziwa andubana amazwe angaphandle laphesheya evuma ukuba umkhankaso lo okhetho lwababusi ukhululekile njalo awulawuqili.
Unkosazana Catriona uye phambili ethi kaboni lonyaka ukuthi kungaba lobudlwangudlwangu obujwayelekileyo uba khona ngesikhathi sokhetho eZimbabwe.
2013, they weren't nearly as violent, so it was not perfect, but on violence they were already told by Salafi.
Mo 2018, babe ngela dlame olunene. Ye, babe ngenzanga konke ngendlela, kodwa babe tsheliwe yiSADC le-AU ukuthi kungaba lodlame abasoze bavunyelwe ukwenza lo umkhankaso wokukhetha umbusi uma kulodlame. Lolu khetho siluthatha njengokuba betsho ukuthi ngeke kube lodlame jikelele kumbe kube khona abathunyelwe ukuthi benze udlame, kodwa kangitsho ukuthi alisoze lube khona. Ngiyatsho nje okwenzakala ngomnyaka ka-2018 ngesiphangiphangi sokuthatha ingwalo zamabizo abantu abavotayo akungeke kwenzeke khathesi ngenxa yendlela izinto ezenzakala ngazo manje.
Unomvulanyoni ngumalayitha laye obekhona kulomhlangano upha umbono wakhe ngakuzwileyo.
Umama lo uKatriona ubonisile ukuthi ibandla lezanu lizanqoba ngoba amabandla aliphikisayo ayalwisana njalo bakhankasa betshela abantu amanga kakhulu bezibonakalisa kuphela, akulalutho abaliphathele abantu olukhanyayo ngaphandle kwamanga.
Unkosazana Katriona uthi kulokukhanya okuzayo kweZimbabwe njalo lelo lizwe lizavuka phathu ngemva kokhetho. Uncume kakhulu uhulumende kaMnangagwa ngokuhlonipha amalungelo abantu njalo wethemba ukuthi ukhetho luzabe lukhululekile. Ngiyimele iStudio 7 eLondon, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection namuhla sixoxa labontanga abathi kabakamtholi umuntu omela izifiso zabo abangamvotela kukhetho lokudinga umongameli welizwe. Nxa ungomunye wabo usazise ngeWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe ubhale ekhasini lethu leFacebook ele VOA Ndebele ukuze sikuthinte ungene kuhlelo ngo-8 o'clock. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla, lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga Ntungameli Nkomo. Singangena esigabeni esilandelayo wothi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Abenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba kuhlangothi lwezempilakahle olwe World Health Organization bathi umonakalo ongadalwa ukuqhamuka kwemkhuhlane we-Ebola kwele DRC kungaba nganelo ngoba inkampani elungisa imithi eMerck isithumele umuthi wokuvikela ukusabalala kwe-Ebola othiwa V920 kwele Congo. Kweziphathelane lezomnotho lamhlanje, kambe eleZimbabwe lizatholani kwezomnotho kanye lezombusazwe ngokubuyela kwinhlanganiso ye-Commonwealth njengalokhu elilungiselela ukukwenza? Umbuzo lo siwuqondise kuMnumzana Nkululeko Sibanda, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Kwezomkhonomi ngibone ngani udubo olukhona ngelokuthi iZimbabwe kayizi ku-Commonwealth nomkhonomi omkhulu njalo engawusebenzisa ukuthi ithole ukungena kwi-economy yamanye amazwe. Khathesi asilali ukuthi singalusebenzisa, singathi asazi izifanela ezidingakalayo ukusebenzisa singena ku-Commonwealth. Kodwa zikhona into ezincanyazanyana ezingatholakala ezifana abantu beZimbabwe abafundileyo abakwamanye amazwe aku-Commonwealth sebezayenelisa ukuthola imisebenzi kulezi zindawo, lento ezinjengokuvota khonokho kwenza ukuthi impilo yalabo bantu abangaphandle kwelizwe ibe ngcono and ukwenza ukuthi basebenzele imali engani tech xaxa embekhaso bethola imisebenzi engcono ngoba benga bayizizana nezesihlangothi le Commonwealth.
Kwezombusazwe ke
ezombusazwe ngibona ngani kulodubo olukhulu kakhulu ukuthi ngoba ilizwe leBritain elilo eliphethe intambo kuCommonwealth ngoba uQueen enguye umkhokheli wayo selizimisela ukuthi iZimbabwe sokufanele ingenise njalo kuCommonwealth njalo ibudlelwano bayo lamanye amazwe bulungiswe ngemva kokuthathwa kombuso nguPresident Mnangagwa.
Kodwa ubona eZimbabwe lilandela iziqondiso lezi eliziphiwe inhlangano yeCommonwealth ilungelo loluntu kube lokhetho olukhululekileyo lokunye.
Akukho sitshengiselo esikhona manje esingayenza ukuthi loba banacabangela ukuthi iZimbabwe izilandela lezo zinqumo ngendlela ezivele zihlelwe ngayo ngesikhathi sonke. Okusegcekeni yikuthi lanxa ingazilandelanga iCommonwealth izazama ukuthi indlela zokusiza iZimbabwe ukuthi ingene kuCommonwealth nje kuphela. Loba lezo zinqumo zingalandelanga ezokhetho lezemali ngabantu ngoba siyabona ukuthi kathe sukhetho so ukhankaso okhetho siqalile ama inhlangothi ezifana le ZBC njalo njalo kazikabi khona ukuthi zilungiselele ukuthi wonke amabandla akhankase ngendlela efanayo imithetho efana labo phosa labo ayipha lokhu khona imithetho yokhetho ayikalungisiswa kahle i-voters roll lokhu ikhanya ngani lohlupho olukhulu kakhulu ukubhalwa kwama ballot paper kukhanya kuyinkulumo enkulu kakhulu khonokho kutshengisa ukuthi akukho nto lobe yodwa esitshintshile ngokuhulumende weZANU-PF khona manje nxa sixabanisa lo hulumende obekhokhelwa ngupresident uMgaba.
Khubu sithi lanxa kunjalo iCommonwealth lakho kwamukele leZimbabwe ngoba ivelisi izimisele ukusebenza la.
Ngibone ngani iCommonwealth izimisele ukusebenza la njalo ilizwe eliqhakathekileyo kakhulu kuCommonwealth ngele United Kingdom and ilizwe le United Kingdom selizimisele ngaphansi kobukhokheli kaTheresa May ngendlela efana lobudlelwano kade bukhona phakathi kweZimbabwe singabo 1982-84 kusuku 1987 ukuthi lanxa amalungelo abantu abengalandelwa abantu bebulawa ngaleso sikhathi abanye benyamalala iBritain ibidlelana leZimbabwe ibikhona kuCommonwealth, iCommonwealth ibikhangela eceleni yenzeka naye kuboni. Ngibone ngani sisesibangeni senese ukuthi i-government ye-United Kingdom isizavumela ukuthi uhulumende weZANU PF aqhubekele phambili esenza umathanda ngendlela yokuthi lokhu kunceda iBritain ngodubo elalo nxa iphuma ku-European Union.
Alo ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe obexoxa losithandekile Mhlanga weStudio 7 eseBhilitane. Izakhamizi zakobulawayo sezimanyene zikhankasela ukuthi umanisipala walelo dolobho avule amaklinika isikhathi sonke engavalwa ebusuku kumbe nxa kulikhefu. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ekobulawayo.
Okwamanje amaklinika akobulawayo avalwa ngemva kwehola lesithathu ngo-3:30 PM kuthi ngempela viki avalwa ngo-12 PM ngamakhefu khona kawavulwa. Amaklinika alalapho omama ababelethela khona yiwo wodwa avulayo uhlangothi lokubelethela sikhathi sonke. Omunye wabaphatheke emkhankasweni lo unkosikazi Patricia Chabalala uthi ukuvalwa kwamaklinika akuthwalisi nzima izigulane kuphela kodwa kwenza njalo ukuthi umasipala alahlekelwe yinzuzo.
Ye injongo yethu enkulu ukuthi sizama ukulamukela impilo ezilahlekayo ngesikhathi lapho abantu begule busuku. Yikho sikhulumisana ukuthi hayi sicela ukuthi ama-clinics ethu asebenze 24 hours lane holiday asebenze ngoba abantu abaningi bayalimala babhlide khona ukuthi athole i-ambulance ayafika ngale afike ngale sokuwonakele acina impilo injani ilahleka. Kuyafanana nalabantwana uyagula khona siswele imali yokumhambisa impilo ulale layo uvuke kusena sithi e-clinic ubone sokuphambathekile. So yikho sikhalele ukuthi ama-clinics ethu asebenze 24 hours ngoba njalo kuzivima ukuthi thina sithole imali yokuyanga kuma 24 hour service njalo sikhangelela ukuthi ukhanseli uyakhaluthi ngalabantu kanti imali zonezo esizisa kuma 24 hour lawana a-private owned yindaba singasifake ekhanselini sibhadale khonapho ebusuku imali efunekayo ingene esikhwameni sikakhanseli.
Umnumzana Khumbulani Maphosa uthi sebeke baxoxisana lo council banikezwa izizathu ezenza ukuthi umasipala ehluleke ukuvula amaklinika.
Council sesike sakhulumisana naye ngakho lokho sayipha ugwalo olwalu lama signature ezakhamizi ukuthi kwenzakale lokhu ngomnyaka ka-2017 ngoNovember. Basiphendulile ke kulomnyaka ka-2018 basipha izizathu ezithile ezijiyeneyo ezigoqela ukuthi bathi bona banamali yokubhadala abantu futhi uhulumende kabavumeli ukuthi baqhatshe njalo bakhangelele ukuthi kwakhiwe izibhedlela ezizavula 24 hours. Kodwa sina sithi njengezakhamizi akuhluphi konke lokho, kusesamelela ukwakhiwa kwezibhedlela awavule wona lawa amakliniki esilawo emalokishini. Okwesibili esikutsho njengezakhamizi ukuthi imali yokubhadala abantu ikhona, ngoba sikhathe sikunjenje kule mali ye-retention le ekhona, i-retention scheme singayisebenzisa ukubhadala.
Isakhamuzi saseMpophoma unkosikazi Rosemary Chuma uthi ukuvalwa kwawo sekudalela abazali inhlupho ngoba sebebanjwa ngamandla ukuthengela abantwana imithi okumele bayinikezwe kungelambadalo.
24 hours yesesivalela konke khonoku ukuthi khona abantwana bona babe sebethenga amaphilisi konke lomuthi okukhwehlela, kodwa ngale eclinic bengavali ngani ngu-3 ngabayenze i-24 hours. Sokungaba nje ukuthi kungangenela nje ukuthi abantu sihlanganini sixoxane njengabafazi abancane labadala sikuyenze njengasephelandaba laphana. Ephelandaba yi-24 hours ukuthi umuntu noma sibili ehlelelwa sibili uyahamba khona live ngomthoba uyakwanisa ukufika ungavalwa, kodwa nokungaba lapha eclinic ungavalwa ngu-3 thina senze njani? Nxa sigula shawa amakhanda siyakwanisa ukuthi kumbe besipha amaphilisi, kodwa nxa sokuvaliwe siyayenza njani? Asila mali, asisebenzi.
Ezibhedlela kanye lemaklinika eZimbabwe yonke jikelele kulokusilela okukhulu kwemithi, odokotela kanye labongi, njalo uhulumende waze wamisa ukuqhatshwa kwabo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Lo ngumbiko oveza imibono yelizwe leMelika. Wele Iraq kuqakathekile ukuthi kugejwe omaqhuphula lokunye okwagejelwa phansi ngamalochatha awe-ISIS. Lokhu kuzakwenza ukuthi abantu baphile ngcono kulalokhu abahlangana lakho nsuku zonke. Wathi ibutho le-Iraq Security Forces lisehlula amalochatha awe-ISIS lincediswa libutho le-Global Coalition to Defeat ISIS elikhokhelwa lilizwe leMelika. Amalochatha la agebhela omaqhuphula abaningi okumangalisayo ukwenzela ukuthi kuthathe isikhathi eside belwisane lawo. Amalochatha la ayifuna njalo ukuthi kubulawe abantu abaningi kakhulu kanye lebutho le-Iraq lalabo ababebancedisa. Indawo lapho kucengwa khona amanzi asetshenziswa nguZulu eDawasa Water Treatment Facility kayizange ibhidlike ngesikhathi isezandleni zamalochatha la langesikhathi esehlulwa libutho le-Iraq. Kodwa ke amalochatha la afaka omaqhuphula abaningi endaweni le ukwenzela ukuthi kufe abantu abaningi njalo kufe lamabutho. Zinengi indawo ezifana lale eMosul lapho okulabantu abathole nzima ngabo maqhuphula lamanye amabhomba abotshelwa ezihlahleni eziqintini lokunye okufanayo. Nxa kungagejwa omaqhuphula lamabhomba la kuzakwenza ukuthi abantu bahlale kahle eMosul benelise ukuziphandela impilo. Kuyahlupha ukudinga lokugebha omaqhuphula. Ilizwe leMelika linceda ele Iraq okumangalisayo ekugebheni omaqhuphula libambisana lenkampani ye-Janus Global Operations. Wathatha inyanga eziyisithupha ukuthi kugejwe omaqhuphula phose bonke eDawasa Water Treatment Facility. Okwamanje abantu abasebenza kuleyo ndawo sebesenelisa ukucenga amanzi ngemfanelo. Indawo le yiyo eyinhliziyo yeMosul. Abantu bakha khona amanzi okunatha njalo lokulima okujiyeneyo. Njengoba indawo le isisebenza ngemfanelo, sokumele ukuthi abantu abasuka duzane leMosul ngenxama lochatha awe-ISIS babuyele emakhaya abo. Belilalele umbiko oveza imibono yeMelika.
Siyabonga. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo uhlelo lwamhlanje. Wayengumphathi ntambo wezabelo umnumzana Sevia Kasukwere wayebaleke elizweni nyakenye uphindele ekhaya lamhlanje. Silugqiba ke lapha uhlelo, igama nguChris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.